Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 empandula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sizakala ukuthi kumele ba-enrole ku-Elevate Youth Program. Izabe ilama points okumele bafike. Ama points lawo azanelisa ukuthi abanike ithuba lokuza ukuze bathole i-training.
Inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuphathisa abasakhulayo kwezamabhizimusi.
Esiphakathi kwale nhlanganiso sasazile ngalo. Into ebikhona ukuthi lo mhlangano kumele uzo-addresswa ngu-president. Kodwa ngezizathu nje ezithize kasenelisanga ukubuya. Kodwa kade bathumile bafikile bazochasa udaba lwe-alliance. Babuye baphindisela bachasisa nje khonokho nje okwathiwa ngabantu yokuqalisela. Kwachasiswa lokuthi nxa kusenziwa lokhu kuyakwenziwa ngayiphi indlela.
Lokhu kuqhubekela phambili kufuthelana phakathi kwebandla le-MDCT, umkhokheli walo mnumzana Morgan Tsvangirai ocine sehlulekile ukuya emhlanganweni weGwanda ngesonto. Abasakhulayo sebeveze ukudana okukhulu phezu kokufuthelana osokuqhamuke kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Enye yamankampani abomakhalekhukhwini ye-Econet Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lwe-Elevate Virtual Call Center olubikwa lungo lwakuqala umhlaba wonke jikelele olokuphathisa abasakhulayo ukuba bazitholele imali bezihlalele ngekhaya ngokusiza abathenga impahla etshiyeneyo kule inkampani. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Loluhlelo olwethulwe lamhla emkhosini owenzelwe ewoteleni yeMikkels Hotel lukhangelelwe ukuthuthukisa abasakhulayo beZimbabwe abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lanhlanu 25,000 ukuzisungulela amabhizimusi abo besebenzisa indlela yemitshina yakulezinsuku yamakhompyutha. Umqondisi waloluhlelo olwe-Elevate umnumzana Jonathan Neshena uthi lukunhlangothi ezine ezizosiza ontanga ukuthuthuka kwezamabhizimusi abo.
So we are saying that we give opportunity to these young people,
sithi thina sibatholisa amathuba abasakhulayo laba ukuba bazisebenzele. Salisungula lolu hlelo ngemva kokuthola ukwakuvela kibo. Awuyidingi imali ukuqala ibhizimusi, okudingakalayo yikuba umuntu azi ukuthi lwenziwa kanjani ulutho. Kungakho sibone kufanele senze basebenzisane lasibayihambayo lindlela.
Umnumzana Kudzai Mahuwa nguye ubrand manager we-Econet Wireless uchasisa ngokugcweleyo ngokumele kwenziwe ngabasakhulayo ukuze babe yingxenye yalolu hlelo.
Okwenzakalayo ukuthi kumele ba-enrole ku-Elevate Youth Program. Izabe ilama points okumele bafike. Ama points lawo azanelisa ukuthi abanike ithuba lokuza ukuze bathole i-training. I-training wabe inikezwa yi-Econet. It's an induction program ezabafundisa ukuthi i-virtual call center isebenza njani. Izabanelisa ukuthi babekwazi ukuthi uma nxa sebebodwa besebenza besendlini bazabe besebenza kanjani.
Ulandisa la ngokuthi kuyini okwenza baphume lalo mcabango wokusungula uhlelo lolu hlobo oluqondiswe kwabasakhulayo.
Abasakhulayo kanenye uma sebeqeda isikolo mhlawumbe baswela umsebenzi abangawusebenza ngakho ke sithe achi akahle sibone ukuthi singabanceda kanjani. Ngakho ke uma be enroller for this program bazanelisa ukuthi basebenzele, bazanelisa ukuthi bathole imadlanana abangayisebenzisa noma ikuphi abaye befuna ukuthi bakwenze. At the same time besikhangela ukuthi konke sikwenzayo kuwande ukuthi kukhangele abasebekhule kudala, but abasakhulayo kalutshwana ukuthi bathole ama-products lama-services abangasebenzisa.
Lolu hlelo luqondiswe kwabasakhulayo abaleminyaka esukela kwelithumi lasithupha kusiya kwengamathumi amathathu lane. Abafisa ukuphatheka kilo kumele baxhumane labo ngokuya kukhathi labo lebulenjini www.elevateyouth.co.zw. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla le-MTCT uMnumzana Morgan Tswangirai wehlulekile ukuya emhlanganweni obumele wenziwe eGwanda ngesonto lapho akade ekhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yaleli bandla ezansi leMandebeleni. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana phakathi kwaleli bandla ngodaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uVusi Sizwe Mkhwananzi esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kudale ukuba abanye babhale amaphetshana bawaphasele emahofisini awe-MDCT eGwanda bethola inyathelo likaTswangirai lokungena kulo manyano bengaqalanga bakhulumisana phakathi kwebandla besithi bona basekela uMakhuphe. UMnumzana Morgan Tswangirai ubekhangelelwe ukuza eGwanda kodwa kasenelisanga ukufika ngoba kuthiwa ebengezwa kuhle. Isikhulumisa leli bandla ezansi eMandebeleni uMnumzana Mthokozi Sibhebhe ujayele iStudio 7 ukuthi laloba uTswangirai engesenelisanga ukubuya kulo mhlangano ugutshwe kakuhle. Kungenani lokungazwanani okubikwa sekukhona phakathi kwakhe lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe, uBhebhe uthe lolu daba bazange bakhuluma ngalo ngoba bengalwazi.
Lolu daba kalizange likhulunywe ngalo, lathi siluzwa nje abantu bekhuluma ngalo, thina esiphakathi kwalo hayi kasazi lutho. Into ebikhona ukuthi lo mhlangano kumele uzo-addresswa ngupresident kodwa ngezizathu nje ezithize kasenelisanga ukubuya, kodwa kade bathumile bafikile bazochasa udaba le-alliance. Babuye baphindisela bachasisa nje khonokho nje okwathiwa ngabantu ekuqaliseni. Kwachasiswa lokuthi nxa kusenziwa lokhu kuya kwenziwa ngayiphi indlela, nxa kukhangelwa izigaba lokuthi kuyaphiwa njani ukuthi abantu bamele njani izigaba zabo besuka kumabandla atshiyeneyo. Yinto nje ngamafitshane engathi zichasiswe ngubaba uMorgan Committee onguye u-National Vice Chairperson okade ngingathi thinya ngupresident.
Loba nje uBhebhe esithi konke kukahle kubandla lakhe, izolo ekuseni kuvuke kulamaphetshana Bhebhe ebhalwe ukuthi Mats South asifuni bumbulu, Khuphe is right, no MTC Alliance Selfish Morgan. Kodwa uBhebhe uthi kuvamile kwezombusazwe ukuthi izitha zisebenzisa amathuba anje ukuletha ingxabano phakathi kwebandla.
Lokhu kujayelekile kwezombusazwe kuleli lizwe ngoba anti zikhona izitha zethu ikakhulu abacuphi laba yabo gciwa abamele ibandlalezana uPF bangakwenza lokhu ingqe isiphi isikhathi bezama ukuthi baphambanise uhlelo. Kodwa ke ngibona ngani kibo la nqabe kukhangele kuliphutha ngoba umhlangano uvele ngama structure ngabe udistractwe kumuphanjaniswa into efana lama fly. Lokhu ngakwenza eralini kaZulu. Kodwa abantu abaku structure senhlanganiso abalezikhundla bakuma organs ephathatshiyeneyo bayakwazi ukuthi communicate kanjani lokuthi information ifika kanjani kibo ngake bamiswe ifly. Ngibona ngani kube ngumnakano omncinyane kakhulu kulabo abakwenzileyo lokho.
Loba nje iningi labasekeli be-MDCT ezansi eMandebeleni libikwa lingathokozi ngendlela okwabelwane ngayo izihlalo zephalamende phansi komanyano wamabandla aphikisayo. UBhebhe uthi okwakathesi kusaxoxiswana ngalolu daba.
I-negotiations zokuthi kuyamiwa njani, ukuthi amabandla ashiyana njani, kumba kwabelane njani ama-constituency yinto elokho i-ongoing njengoba into ze-alliance zilokho zikhulunywa. Lokho kusiya phambili kulo hlelo akukafike kuphutsheni. Njengoba sikhuluma sinje sikhuluma ngamabandla la khona ayi 7 kungavuka kulelesi 8 ukuthi kuyaphetha kuminjani asonto esingakhuluma ngazo namhlanje
Loba kunjalo abasekela amagugu bona bathi kabaphathwanga kuhle njalo kumele kuqale kukhulunyiswane ngodaba lwezihlalo lezi.
Into esiyisholayo thina ngokuthi upresident wethu uMorgan Tsvangirai wanika amasisi wonke ama-South kubandla le-MDC eniyekhokhelwa ngubaba uNcube. Thina sitashi, thina njengamathebuleni South siyakwazi ukuzimela sodwa.
UNkosazana Gubhe kahambanga emhlanganweni okhutshwe ngumanyano wamabandla aphikisayo ngomgqibelo kobulawayo njalo abacubungula ngezombusazo bathi leli bandla lilakho ukudabuka phakathi njalo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Abanye abasakhulayo sebeveze ukudana phezu kokufuthelana osokuqhamuke kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Gubhe. Ukulwisana lokhu kuza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho ngomnyaka ozayo. Ibandla leZANU-PF lalo lihlaselwe yikulwisana phakathi kwexuku elibizwa ngokuthi yi-G40 lelinye elithiwa iTeam Lacoste. Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi izinaso umnumzana Alistair Funye utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uTsvangirai loMagubhe kumele bahlale phansi balungisise okuhluphayo.
Uludaba lolu lubuya nama-disappointments amaningi, especially ngesikhathi sokwenzakala khona bekukuhle ngoba indaba ye-alliance eyiyo eyenza abantu laba bexabane indaba eyasuka ebantwini. But why lina le-gospel efana nayo, libuya le-idea efana nayo, why lingabambani ukwenza ukuthi sivotele ibandla eliyi-1 sami ukudivide amavoti? Ngoba kungakhala previous election kwaba lespiti yabo Wishman, kwaba lespiti yabo Mtambara, yathi ukudivide amavoti yalidi ukuthi iZANU-PF i-benefit from i-division yamavoti. So isplit le khona mina ngibona kukubi ngoba kwenziwa ngabantu abangalaleliyo abantu. Failure ye-leadership yethu ebona yona ifanele ukuthi izuze ama-cost but not ukuthi abantu bezimbabwe bethole inkululeko.
Okwenzakala kuZANU-PF khona elikubona njani ngoba kuyaliwa lakho kuyadletshwana akula kuhlaliseko kukhona?
Okwenzakala kuZANU-PF mina ngibona kade kukuhle especially ngasamba ngo-2018 singabantu aba-advocate ukuthi sizuze i-government entsha ezabehlonipha ama-citizens bezimbabwe. Yes, bayathengelana ama-ice cream bayenzelana lokhu but i-main thing konke lokhu kuxabana kuma-political parties kutshengisela ukuthi i-leadership ikumbe inkokheli esilayo ayila submissive ebantwini bayo ngabantu abafuna uku-achieva into zabo ngokuba ugovernment not kumele abantu nezifiso zabantu.
Alo-ke ngumnumzana Lister Funye, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso bexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokulwisana okuqhubekayo kuZANU-PF kanye lakumabandla aphikisayo ikakhulu ele-MDCT. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umqondisi webutho lakweLesotho uLieutenant General Kwantle Mosomotso udutshulwe waba ngezinye eziphathamandla zebutho wafa. iziphathamandla lezi ezimbili zibikwa zimngenele ehofisini yakhe lamhlanje ebuseni zaqala ukudubula, kodwa laye ubikwa ehwathe owakhe umbhobho wadubula bagcina besifa bonke bobathathu. Ngemva kokwazisa kwe-commission ebona ngezokhetho e-Independent Electoral and Boundaries Commission izolo ukuthi ukhetho lwakwelekinya soluyaphindwa mhlaka 17 Mfufu, umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo umnumzana Raila Odinga uvuke lamhlanje esithi yena lo manyano bafuna lwenziwe mhlaka 24 loba 31 ngomfufu ukuze bathole isikhathi sokulungisisa ukuphambanisa ukhetho lwakuqala. Umbiko kahulumende wokuthi izisebenzi zakhe zizathola ibonus yazo ngombimbitho omnyaka ozayo usowamukelwe ngokuthikaza ngezinye izisebenzi ezithi uhulumende uzama ukuzihuga ngemali le phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zikahulumende bezivele zikhangelele ukuthi leli holo liyeza, kodwa obekungazakali ukuthi uzenelisa yini ukubhadala ngesikhathi leso asikhulumayo.
Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku private sector. Because uhulumende yikho lapha abantu abashuwad ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo, nxa bezathola le bonus kuthi ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube ukuhamba amakhampani angavali.
Ingcwethe ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende ukhanya ethembe ukuthola imali evela kumithelo ebhadalwa ngamankampani ekupheleni komnyaka.
Kuzaba nzima sibele ukuthi uhulumende athole imali, kodwa uyabe sifunaukuthi abantu bengakhalali imisebenzi kathesi, yikho asethembise bona next year. Asikhumbele njalo ukuthi next year wo umnyaka wokhetho, so uhulumende uyazama ukuthi abe njengohulumende oqoqekileyo, kodwa akubona ukuthi uzasebenza xa kuyukuthi i-economy izaqhubeka ngendlela eyiyo kathesi. Angiboni kwenzakala nxa sikhangele into ingathi on the ground kathesi. Uhulumende ulama-backlog ento ezinengi ezinjengama-medical aid lokunye angabhadaliyo ezikwaziyo thina, okuthi nxa sikhangele ukuthi uFebruary next year uyabe ekhangele ukuthi uzaba nemali ngo-December no-January amakhampani ebhadali end of year corporate tax yawo.
Enye njalo ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iholo lebhonase lilakho ukungaphiwa izisebenzi ngesikhathi esikhulunywayo ngoba uhulumende efuna imali yokuqhuba ukhetho.
Abasoze bayijole ngoba khathi ezivele hantshi bayagalagala. Uthina Masa yena wayefuna ukwenza i-rationalization ukuqunta labana abantu abangenamsebenzi abawenza uhulumende, kodwa idlalo efiyala imali yakhona bayebezise ngaphi ngoba wakathesi akula mali ye angitsho ukuthi siyazi ukuthi umgaba wathi kwantshontshwa i-15 billion imali ikhona, yikho bethenga izimota zokukhankasa bazayizisa abantu bezane ukukhefu mpo nxa bedinga imali yokukhankasa lokuthenga amavoti iyasizakala.
Inani lezisebenzi zikahulumende elikhangelele libhonasi lifika inkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000. Izisebenzi lezi zithola iholo elifika kumabhiliyoni amathathu ngomnyaka. Izakhamizi zeGongo eMawabeni esigabeni seMatabeleland South zibhekane lohlupho lwamanzi loba ilizwe lithole izulu eliningi ngomnyaka wonalo. Izakhamizi lezi zithi phakathi kwezikotsho ezilitshumi lanhlanu eziku-Ward 3 kusebenza eziyisithupha kuphela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatabeleland South.
izikotsho zalumango ezinengi sezatsha kumbe kazisebenzi kuhle. Abanye sebeze bezama ukuzifakela impompi emizini yabo, kodwa lokhu kuyadula njalo kulenhlawulo efika amadola ayisikhombisa ngenyanga loba umuntu engasebenzisanga amanzi. Unkosikazi Tholakele Hadebe uthi omama bathwele nzima ngokukha amanzi khatshana, njalo intengo yamanzi empompi ayifinyelelwa ngabaningi.
Uhlupho olwamanzi solusihluphe kakhulu sibili. Izikotsho zikhona kodwa zitholakala khatshana, njalo zinhlutshwana futhi ezisebenzayo. Zikhatshana okokuthi ungaza kuhambe uphinde kabili ngelanga, njalo la manzi lama empompi esesizidonsele sezikhona emakhaya. Zibuhlungu lazo ngenxa yokuthi kuyadura. I-$7.50 leyo kuthiwa yi-fixed charge okufanele siyibhadale. Inengi kakhulu ngoba kuzaba khona le bill elizabuyela amanzi owasebenzisileyo. Inengi lethu lapha sizakhamiza sisebenza.
Evumelana lonkosikazi Hadebe, umnumzana Nkosikhona Khabo uthi izikotsho eziningi azisebenzi, kudingakala ukuthi zilungisiswe njalo kugejwe ezinye.
Izikotsho ezikhona zikhatshana, eziningi zangkhona azisebenzi. And kathesi laba balezimpompi, amanzi angkhona ayadura kulama fixed charges. Phezu kwalokho kumele ubhadale futhi le mali yangkhona leyo efunakalayo. Umsizi wade silufuna isetlingo lokuthi sibe lezikotsho eduzane lemizi yethu, kumbe makusenzakala ukuthi kulungiswe lezo izikotsho ezivele zikhona, kungaba lula kithi.
Ukansila kaward 3 umnumzana William Ngwenya uthi lumango udinga ukuvuselelwa komsebenzi wokutholakala kwamanzi atholakale eduze isikhathi sonke.
Uyabona indawo yonke yonke yona le inezikotsho ezingu-15. Uthi zona ezo zingu-15 zinjalo kuza kuba nesingisi kuphela ezisebenzayo. Phezu kwesingisi zona ezezikhona ezingu-2 ezimbili kuphela yizo eseduze lezakhamizi. Ezinye lezi ezine seziphakathi kwezikoleni, okutsho ukuthi lezo zibhorane sezivele zingezezikolo. Kodwa ke esikufisayo thina, engikufisayo mina into engiyilangazelelayo yokuthi i-DDF kumbe lalabo abanelisayo bebuye bezozinceda apho kugejwe kumbe kulungisiswe lezi ezinye izikotsho lezi esezikhona, lezi ezivele zikhona ezisebenzayo, ezinye zindala.
Indawo eziningi ezithola amanzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngemisebenzi yamanzi olweZimbabwe National Water Authority izinwa zibhekane lohlupho lokubhadalela indleko yamanzi yamadola ayisikhombisa $7. Izakhamizi zemihlubulweni weMandebeleni zihlezi zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwamanzi esigabeni, okudala uhlupho lokuthi zihambe umango omude ukuyadinga amanzi. Ngezinye izikhathi bagcine bebanjwa ngamandla ukukha endaweni ezingahlanzekanga. Ngimele iStudio 7, ngiseMzingwane, ngingubathabile Masuku.
Ngempela viki bekulomhlangano wamakholwa esiKristu adabuka eZimbabwe abuthene phansi komanyano wenhlanganiso eChristian Fellowship International ECFI. Wasungula lumanyano kodwa wasededela abanye ukuthi bawukhokhele umfundisi Dr. Reverend Jafat Ndemera ohlala eGeorgia ngapha eMelika. Utshele uPraxedis Jeremiah Maya weStudio 7 ukuthi lumhlangano uphumelele.
Sibe lomhlangano omuhle kuningi esikukhulume ngakho, abathumayeli abavele endaweni ezithiyeneyo, abahlabeleli, nokuba nje ndawonye sibonge iNkosi ngokugcinwa phakathi kwelizwe elikhatshana from home. Sithanda ukuthi sithathe lesi sikhathi ukwazisa abantu ukuthi wherever you are lapha e-America, kule nhlangano e-Christian Fellowship International. And le nhlangano ngeyenhlanganiso zonke ama-denominations wonke, asila bandululo, asikhethi. And i-purpose yethu ngeyokuthi sibe ndawonye sibonga uNkulunkulu phakathi kwelizwe lethu. Sifisela ukubonga bonke abantu abasincedisayo kulo msebenzi, ngoba sisodwa ngeke sikwenze. May God richly bless you. Thank you.
Alo ke bekungumfundisi uReverend Dr. Jafat Ndemera ohlala ngapha eMelika eGeorgia. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Ama bizimusi kawathuthuki ngemfanelo nxa kungela mlilo kagetsi otholakala lula njalo olentengo ephansi. Ukuswelakala kumlilo lo kuzwekazi le-Afrika kwenza ukuthi kungabile intuthuko ekhanyayo emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamachuma amabili 620 million kabatholi umlilo lo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu yikho okwenza ukuthi ilizwe leMelika lisungule uhlelo lwePower Africa ngomnyaka ka-2013. iPower Africa yabunjwa zinhlangothi zikahulumende weMelika ezilijumi lambili. Ohulumende abaningi kuzwekazi le-Afrika, amakampani kaZulu lazimele wodwa lenhlanganiso ezizimele zodwa. U-Andrew Heskowitz, omele ilizwe leMelika kuPower Africa, usanda kwethula umbiko othi iPower Africa yananzelela ukuthi amakampani azimele wodwa angeke enelise ukwethulela uZulu kuzwekazi le-Afrika umlilo kagetsi oweneleyo. Uthi ngakho-ke kuqakathekile ukuthi basebenzise imadlana kaZulu ukwenzela ukuthi badinge imali eningi kumakampani alakho ukuhlawulela ukokhiwa komlilo kagetsi endaweni ezijiyeneyo. Uthi lokhu kuza kwenza ukuthi kube labantu abaningi okumangalisayo abathola umlilo kagetsi ukwenzela ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo. iPower Africa ifuna ukuthi kungezelelwe inani labantu ngezigidi ezingamajuma ayisithupha 60 million abalakho ukuthola umlilo kagetsi ezindlini lakumabhizimusi kusiyafika umnyaka ka-2030.
Lawo ke kungamazwi aveza umbono kahulumende weMelika. Le Egwelutshena kulamajaha amahle, nanko ke amajaha amahle aweBlack umfolozi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Inkampani kamakhalekhukhwini iConnect Wireless Zimbabwe iphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuphathisa abasakhulayo kwezamabhizimusi. Lokhu kuqhubekela phambili kufuthelana phakathi kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande. Ngilithiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.